ingcitshi ezibona ngezenotho zithi lokhu nxa kuliqiniso kumele babothe laba abantu. Ngakolinye icele abatsha bezanu-P F bakhuthazwa umongameli Emmerson Mnangagwa ukuthi abophe labo abenza lokhu. ULumumba uthi umphathintambo wezemali uMnumzana Mthuli Ncube uzahlangana labohlangothi lwamapholisa kanye lawe-Central Intelligence Organization CIO ukuze basebenze ndawonye lebhaka le-RBZ ukubamba izigigamkhuba eziphatheka kukohlakalo zokuthengiselana imali emkambo omnyama. Lokhu kwamukelwe ngenjabulo nguZulu ngesikhathi imali isilela elizweni ikakhulu ekwamanye amazwe kodwa itholakala lula ngabomkambo omnyama beyithengisela ngentengo ephezulu. UMnumzana John Masuku isakhamuzi seHarare uthi kuqakathekile ukuthi uhulumende athathe inyathelo lokuvimba udubo lwezigilamkhuba ezigqila uZulu ovele zidubekela.
Uhulumende kumele aphumele egcekeni ukuthi yikho sibili osokwenzakala emthethweni. Nxa kuphume udletshana lokuthi kuyenzakala kumele labo bantu babuzwe ngamapholisa kumbe amapholisa ayedingisisa ukuthi kuliqiniso yini uNumzana Mthuli ukuzikhulumela ngosuke ekhanda lakhe.
Kunjalo nje unobhala obona ngendaba zabatsha kuzanu-P F uPupurayiti uGareti othule umbiko esekela uLumumba ngokuveza labo abacatshangelwa ukuthi batshontsha imali e-RBZ besiya emkambo omnyama. Uthe lobu bugqili buyisitha selizwe ngakho kumele uhulumende alaye abomthetho ukuvimba le misebenzi emibi. Kodwa abaningi baveze ukungabi lethemba laleli nyathelo kakhulu kulandela ukuqhatshwa umsebenzi kaLumumba onguye owethule umbiko lo njalo enika amagama alabo abacatshangelwa ukuthi yibo abatshontsha imali ebhanga elikhulu ele-RBZ. Bathe lokhu akusikho kwakuqala uhulumende kaMnangagwa esipha ubufakazi bamabizo alabo athi batshontsha imali kodwa besekusiba segcekeni ukuthi bekuyindlela yokuyangisa izitha zakhe. Ngomnyaka odlileyo uMnangagwa waveza ababizwa labo athi batshontsha imali besiya phandle kwelizwe kodwa kwabasobala ukuthi wayeqophe ukuyangisa izitha zakhe njalo akula ngitsho lo yedwa wabotshwayo. UMnumzana Albert wayesakamuzi seHarare uthi uhulumende uveza ukuphelelwa ngamacebo ekulungiseni umlotho welizwe.
Udaba lokuthi amalunga afana labo-CIO asetshenziswe ekuzameni ukuqeda udubo womkambo wemali omnyama kutshengisa ukuthi uhulumende wethu sephelele ngamacebo okulungisisa umnotho welizwe.
UZulu khanya ikhathazeke kakhulu ngokuqhathwa kukaLumumba ukuba akhokhele uhlangothi lokwethula kwembiko kugatsha lezimali esithi lokhu kungezela indleko kahulumende ngesikhathi ingene lokubhadala izisebenzi zakhe. Iningi labantu lithi lumsebenzi kumele kwenziwe ngabogatsha lukahulumende lokuthiwa kombiko lokusakaza. ULumumba waxosha ugwatsha lwabatsha ngomnyaka ka-2016 ngemva kokungezwani lwayengumphathintambo walugatsha uMnumzana Patrick Zwawu. Kusenjalo kudaba esithanda kuluthola uMnumzana John Mangutsha yena ongusibalukhulu we-Reserve Bank of Zimbabwe useyazise ukuthi abantu abanqonywe amabizo abo nguLumumba ababalisela uMirai Chiremba, uNomed Mataruka, Krisha Muradzikwa, lo-Azintawana Saburi selimise umsebenzi kulandela ukuqatshangelwa ukubana zasisebenzisa imali ongekho emthethweni beyithengisa emkambo omnyama. UMnumzana Mangutsha uthe bazazisa kumalanga alandelayo ukuthi laba bantu bazakwenziwani. Imele isithu sezengiseHarare, Newgibson Bhebhe.